Right, emthetho andaba sihambile sivili and bese siyolalela isinqumo sasezibo sasabasolwa abathathu Charles Thomas, John Gazi no Paul Swela. Uthi ikhodi inqume ukuthi kuzamela angene ebhokisini achasise akwaziyo ngodaba libothelweyo lo daba lola akade lumbeke ecourt. So okuthi ukuthi indaba yakhe ayiphelanga isaqhubekela phambili akuthi ukuthi utholakale elecala. Kutho ukuthi sokuzamela ukuthi yena athathe angene ebhokisini labofakazi afakaze akwaziyo azichasisele indawo atholakale kiyo lezinto atholakala lazo ukuthi azichasise ukuthi zishoni njalo wazithatha ngaphi. UJohn Gazi kunqoka utholakale ukuthi i-state kumbe abachuchisi behlulekile ukuletha ubufakazi obugcweleyo obungayenza ukuthi afakwe ebhokisini afakazi ngezindlela ukuthi ukhuso wakhululwa utholakale engelacala kuye icala seliphelile ngoba abachuchisi behlulekile ukuletha ubufakazi obugcweleyo obungayenza ukuthi athathe ibhokisi achasise ngezindlela bekungela lutho okumele aluchasise ngoba akukhanye ukuthi amapholisa abengela evidence ekwanile etshengisa ukuthi watholakala elani.
Umnumzana Siwela ke?
Umnumzana Siwela kabuyanga ecourt. So ngakho ke kukhutshwe iphepha elokuthi amapholisa amdingi ambophe ukuze amlethe ecourt.
Kungani isinqumo esethulelwe umnumzana Gazi sihluke kakhulu kangaka kulaleso esethulelwe umnumzana Thomas?
Ngizathanda ukubeka sobala ukuthi abantu laba babotshelwa endaweni ezishiyeneyo bebotshwa ngamapholisa athiyeneyo. So indlela ababothwa ngazo lalapha ababothelwa khona lezinto ababothwa belazo zithiyene azifanani.
Kodwa lina njengamagqwetha lisemukela njani isinqumo somthethwandaba?
UThomas Lokesima ukuliphika lelicala ende uyaliphika kodwa kwakathesi asikahlangani njengamagqwetha njengoba ubukwazi ukuthi besibamela siyi-team asikahlangani thina sodwa ukuthi sithole isinqumo esibhalwe ecourt sizasibala sisidiscuss siqoqe ngaso bese siyenza isinqumo sokuthi what next step do we take ukuthi umbe sithatha nyathelo bani nesinqumo seneso especially ngokuhambelana nesinqumo esenziwe kuCharles Thomas. Sisazohlala phansi njengamagqwetha sisikhangelisise ngamehlo komthetho right bese siyenza isinqumo sokuthi sizayenza njani.